Umnumzana Sergey Lavrov wakwele Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa nomunye wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ekhuluma lentathelisindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe kanilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe eliRussia libikwa libhekise amehle emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe
lokhu kusenzela ukuthi uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali asomakhiwa wodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela eEurope ngale sikhangele kakhulu iRussia lokhu kusenzela ukuthi uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabuya lapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafaneni abayimbayo igolide emagodini amancane laphana esiwathi ngamakorokozi lithi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi
ukuza kukalavrov elizweni lezimbabwe ngokwakuqala setoko uhulumende kamnangagwa wathatha umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukalavrov kungadala ingozi yokuthi izimbabwe ihlale lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi
inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli lasezimbabwe ehlangana nomongameli waserussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwane lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana basezimbabwe sikuthakazelele siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama-human rights lezi ezingakabi khona nje ezingakabi khona egcekeni kuleli lasezimbabwe so kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze kube khona buhambe kuye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba
uhambo lakhe lolo uRavlov yethekelele eleMozambique eleZimbabwe ekhangelele ukuya eAngola Namibia lase-Ethiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezwekazi le-Afrika lokuqinisa ukusebenzana kwamabhizimusi lelizwe lakhe mina isithu sebeningiseHarare ngiGibson Pepe.